Yebo makumede. Hayi, lokho kuthi kulabantu abahambe bayahlanga basiyazama ukuthi bayayitshengisela umongameli sehla. Tough luck. Abantu bakhona kuthi ukuthi nxa bethole umongameli sehambile. Kuthi ukuthi ngezinye indlela kanti mina yamangala ngabantu abanjani abanqamukelele ukuthi bethi umongameli sehla betshengisele. Ngokwangaphi khona kanti khona nxa bengabi bafuna ukuyatshengisela umongameli sehla ukuze kuthini. Umongameli ngumuntu le security. I-security yakhe imele inanzelelwe ukuthi omongameli banikwa i-security naleyana edingekalayo ukuthi bavikelekile. Pho nxa abantu sebesiyahlangabeza umongameli airport bedemonstrator besenza izinto ezinjengalezo ayisikho khonokho. Mbona bahambe kuhle nxa beyikuthi bamswele umongameli ngoba imisebenzi yabo ibingamihle, imisebenzi yabo ibimibi. Ngakho-ke khonokho kuyatshengisa ukuthi bayalwa laba bantu, abakho ngokuthi balungise izinto. Nxa kulungiswa izinto akunqanyukele lwema-airport abantu besiya demonstrator. Kule ndlela eziqondileyo zokuthi abantu batshengisele, bathwale amagwaliba kuvunyelwe kusekelo sombuso, batshengisele endaweni ezifanelayo. Hayi khona ukunqamukelela umongameli esehle e-airport besiyathwala ama-placards khona lombe besiyayenza konke khona kwana abakwenzayo, babe sebephambanisa i-security kamongameli.